vanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti musara zvakanaka.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 13 Hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nqa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Agambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali loLangelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe yikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona sebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kukaAli lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death.
Ukansila wedolobho leBeatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla leCCC. Lokhu kumangalise abanengi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo.
Funeral ikana iri is so problematic like this ngaichienda ku Saint Mary's.
Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla lezana uPF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where this CCC these CCC people, they faked abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU-PF murder. Who is more blessing after all? CCC got a vibrant activist that we can look at, not more blessing.
umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani loludaba alula ezombusazwe kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo
kumbe isikhwili imbe political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afanele ukuthi athathe neutral position badinge izikliwi lezo hatshi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo gaso yezanu bakwazi njani bona bahambileni ehhovisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi hatshi amapholisa ngawabantu bonke lo mthetho ugcina umuntu wonke siyabo
lokhu sikudaba lunye kule mibuzo edalwe ukubulawa kuka Mo Blessing Ali lomunye wakhe oyebandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha uMo Blessing Ali lolangelihle kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithola inyama nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa abay babachwayisisayo kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe baliqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni so kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu basebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF kodwa nxa ukhangela statement samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxa abano zabo bese kusithe ukalanga elihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kube United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali so sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa lapha kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko kuyinto embi kakhulu enyanyisayo qhakale udinga ukuthi sikhule ukuthiwa ipolitics njengamazibabweni kumele sibe lento ethiwa ipolitical maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kokudlova kwenziwe izikliwi lolu dlakela lwezombangazwe kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela amazimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo bulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela angikwazi usinjani emakhandethu
manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo
kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona baba uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali so kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso yiwaphi so into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha sikwazi ukuphilisana ndawonye engithe mina ngaphambilini yi-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacathangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednikho Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi, kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphelelwa abasakwazi ukuthi kwenzele. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So oda sikambe kulokho kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapolisa ayaziswa ukubana kulomkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe. Ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kungcindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble lokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu uloke engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisitsho. Isisekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Liloke lililize abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani. Kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esosberi sizabuyela ngoba sikubheyili. Sizabe siloke sihamba ngoba singazake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumeli ukuthi abantu besebenzise ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi uNqabutho Maganga obehlala eKhilani Squatter Camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa kwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngqomo vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu beStudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi Ngqomo watshiya esithengisile. Kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. USmith wayefuna ukumnika imathebelelweni ndingo 1977 wala manje kathesi inqaso kunye lapho kukhona nokuthi sesicolonize abantu be-machinery sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha vele sifuna ezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isindebeni.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu lezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana eZimbabwe inzima. Ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali. Akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kunzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana uma uthi uyavula ibhizinisi usuke khangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la akhulunywayo kwa-tinitini kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo bona ukubona yabantu sikhathele ngabantu abasebenzele ezikomeni zabo hayi
seribonani seribonani isizini seribonani hayi ngikhulumayo ngiphinisi 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 ngigwalati umabhalabhala kompofu ngale kwesasana egusini hayi ngiyayimeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abatsha ngikhuthaza abatsha ukuthi hhayi madoda sambini siyevota sambini madoda siyevota sambini sesidiniwe bakithi sazalela okuhluphekina nangumuntu alokhu esihluphile hambe uyathi umuntu omutsha kodwa ungakhubhizi bezane ungumuntu onjani ngiyacela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi kithi siyevota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu Nesiye 2023 unyaka wethu othi siwine.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli sanibonani. Lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje so sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwani ube wodwa ngokunjalo angeke kusebenzele lokho into ezosebenzele ukuthi Zimbabwe iphume kulokhe ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo selibusa iminyaka eyi 42 years ayikho into nje yenzakalayo instead ukudilika ilizwe so njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF ungangena i-CCC is fine izaphu MRP MDCT whatever party is thina sifuna ushintsho sesifuna nje change i-change ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze sohlala lokho esikhala segangeni sifinalokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo phathi ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthethosekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwe umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ma abantu babevumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi akunqonywe ilizwe abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva i-new generation ithole ilizwe lilunge sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayitha ufayitha into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke okuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi kwatha kwacima ulokhu yikho okumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizana mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabonga
Njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP 9 lawa it's not fair man okwenzakala it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi bezama ukudisturba wona umzabalazo wethu no awukho right mangakubona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadela igold la wenziwani ngendaba yokuthi ngiwaliphi bandla akwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho laba benzanga lutho serious bona basimagisha igold labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why beseza kanje kodwa why bephatha kanje abafowethu bona behlala beseza amacala case after case abewezinuka amaphokhwapha ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela uma uyazenzela kho ukuthi silidwa izimpumputhe zonto zoyi-2 ziyahudulana mpumputhe zonto abantu ilozela umuntu okwagula iphoyizeni ayiphumi engqondweni la ayiphumi iphoyizeni engqondo bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakala lapo yeke ukuthi ulizwe lilomongameli abantu kompuzi edlemini ubona bayazenzela ama-favors abo besiya le kunini besezizinto bawona lapha abakhona even sikhuluma namanje sokhona abakona ukukhulu manje angeke sithule sebesoke sikhuluma vuka mthokazi
salibona ku-studio 7 yakukhulumisa okhulumayo uzenzele ichagwane elikhulu kweplump kosiwoko Ana ngithinje abantu baka mthwakazi ungathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye iJS Vivaneni sithaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nawo 3+C sihlukane nawo zana sike sizenzela okwethu ngoba indebele ungazibona nje sathwena hayi bazayenza icandi kono lokwenza yozaphumelela ah uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi yabukhuma kono ukuthi njalo ungekho ezwenda kini sizwe ukuhamba so ngithi abantu bakamthakazi abantu bevuleka izindlebe beke besupport into engeyabo ngiyabona
nani basakazi bethu abahle baka Studio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande ontungamiri Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sisibona khonokho kuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile i-100 bondi umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bondi lezanu p f yayo yahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo
Salman Studio 7 linjani hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi eyi madoda ah lapha kunzima la siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnangako ha kunzima madoda umbuso wamasocha madoda eyi sasi saphephela kuphi thi amasocha afakana ezikhundleni bafuna ukwenza kwenkani owuthi noma umfana engawina uthiphe usimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale ma singayikhothi siyakwazi bathemba umalaba ha kunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu sivoteni namanye sisarejista asizameni ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda ye but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona ngoba siyabona ukuthi ma kungenzeka ma singayifaka ekhothi abazi ukuthi umalaba ukhona ngalo uzababekup uzababisela back to ngoba ngihlala iyenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasocha straight umbuso wamasocha ma-detect ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliwe unkulunkulu kadakwa ngowethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo ngupetros wakuhlala ngisempumalanga ngokuzalwa ngiselupane ngiyabonga Studio 7
Lawke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singake hlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocatshangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.